Kutlo kwamaqini indaba kaRamaphosa ukubuya kwakhe, mina I personally do not see ukuthi izasiphathela isisombululo esimangalisayo edubeni esilayo njengeZimbabwe. Okokuqala, already ungakhangela iSADC ingani vele sicompromised konke le-AU, isicompromised, isibiased towards i-situation ekhangelwe ikupositini kamongameli uMnangagwa. And so ukuthi okuyikho angikhona ezabuya afike athi uyazama ukuthi akumidiyete kumbe uze midiyetha kumbe uze thini, angiboni ukuthi kule anything ele-direction entsha azayiletha, ngoba vele engakabuyi usele position esisikwazi ukuthi yena vele ume ngalolu hlobo, ume ngalokho. Ukubuya kwakhe is just a formality yokuze endosa i-position ka-president uMnangagwa.
Kahle kahle kathi kungaba kwenzakalani, ungani yenu uRamaphosa esekela umongameli uMnangagwa? Kukhona yini okungakukhona okwenzakalayo?
Okukhona ukuthi ama-revolutionary parties bavele balesivumelwano, whether formal or informal, abasenza kudala ukuthi madoda kasilahlane, and ungabakhangela vele kabafuni ukulahlana. Lo munye wabo lanxa esiya kuma-elections bahamba belaye. So akulandlela uRamaphosa namuhla angasukuma athi yena uphisana le mbono yezanu-P F yena evela ku-ANC. I-ANC ilesivumelwano life agreement abayenzayo leZANU-P F othi angeke batshintshe. So ukubuya kwakhe akula anything emangalisayo azayenza ngasoze akhangele indaba yeZimbabwe ngelihlo elibanzi, ngoba uvele ebuya ele direction yokuthi sizevikela eyinye i-revolutionary party yethu ukuthi against ama-opposition lawa abuyayo. That's why uJulius Malema laye uthi ekhuluma kwenye ilanga wathi ngeke bona bavumelane leZANU-P F, ngoba kubo njenge-ESF iZANU-P F le-ANC yinto eyi-one ngenxa yesivumelwano senalesi abasenzayo esokuthi ama-revolutionary parties kumele badefendane.
Sokuzaba lokhetho eSouth Africa, kungaba kulokwenza yini lohambo lukamongameli Ramaphosa, njengoba sisazi ukubana ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezenelisayo ukuvota?
URamaphosa kumele ayinanzelele kakhulu indaba yonaleyo. Iposition azafika ayisithathe eZimbabwe, isitanda azasithatha, kumele abe lesiqiniseko sokuthi ebuyele ekhaya abantu beSouth Africa bazavumelana naye ngeposition azayithatha ngayo, ngoba izinto kathesi zinzima. Of course bakhona abaseSouth Africa ama-diaspora aseSouth Africa okucommon la kubo bonke abantu abakuma-diaspora, bakhona abalutshwane abathi isimo eZimbabwe kumele sihlale sisibi ukwenzela ukuthi bona ngale ba-accommodate ukuthi nxa kukube eZimbabwe i-asylum ilula ukuthi bayithole ku-diaspora le-South Africa indawo ezindaba ezinjalo. Bakhona abalutshwane abanjalo, but kumele akhangele ngelihlo elibanzi ukuthi abaningi bangikhona bona bathi, ngoba angafika la aze-endosa udubo olukhona eZimbabwe abuyabuyele eSouth Africa bazamkhangela. Iqiniso likhona ukuthi kula maZimbabweni amaningi avotayo aseSouth Africa azavota eSouth Africa. I-decision azayithatha ngeZimbabwe ebuye nga kabe leshuwa lokuthi kayisoze im-affect ebuyele eSouth Africa, ngoba uzaluza amavoti amaningi. Engavela ayenza imistake nga abantu bazakuyavotela i-EFF, ngoba kathesi i-EFF sithola i-sympathy eningi from abantu beZimbabwe abaseSouth Africa ngendlela ekhondema ngayo indlela umongameli uMnangagwa aphethe ngayo ilizwe nga.